ukukhethwa kweZimbabwe ukuthi ithathe le position khona besazi mhlophe ukuthi kadezi iZimbabwe ikhangelane lokhetho ngibona ngathi lapha kuba yinto efaka ilizwe leZimbabwe engcupheni ngoba kwenza ukuthi kulethe iconfusion eningi njalo sekusenza ukuthi kube le confusion eningi ngoba kungani abantu abaningi bayazibuza ukuthi kungani kungalindwanga kwaqala kwadlula ama election andubana ukuthi kube sekuyakhethwa ilizwe leZimbabwe.
Njengoba uMnangagwa esengumsekeli kaMgcini Sihlalo weSADC lapha, kungadingeka ukuthi iSADC ingenele kudaba lweZimbabwe, ubona iluphatha njani?
Indaba le isivele yatsheka babuNkobo ngoba nxa isivele isinje isikhomba zona impawu zokuthi abalandeli noma ngithi abapart of iSADC laba sebevele batshengisela sobala ukuthi bona umuntu abamsekelayo ngumnumzana uMnangagwa. So okungangokuthi lapha sekuvele nje into yakhona yatshengisela ukuba xalunye yangasatshengisela ukuthi sekungaba le ndlela yokuthi mhlawumbe kube kuvele iqiniso phakathi kwento le ezabe isihlongozwa noma le nto ezabe isikhulunywa ngaleso sikhathi. Kodwa engibona ukuthi ngisaphinda njalo ngithi liphutha elikhulu lele lenziwe yiSADC.
Lona ukhetho lweZimbabwe Dube lukhanya luzahlupha mhlawumbe kugcine kuyiwa emthethwandaba njengakukhetho luka-2018 ngoba kunengi abamabandla aphikisayo abakhala ngakho abathi akuqhutshwa ngendlela. Alubana kuthe kwaba njalo kwaba lokudoniselana okunjalo inhlanganiso ezifana le-SADC le-African Union kuyabe kumele ziluphathe njani, zidlale ndima bani kudaba lweZimbabwe?
Nxa sesikhuluma udaba lwamavoti babuNkomo noma sithi imphumela yamavoti uhlupho lapho luzaba khona ukuthi iSADC kathesi iyangena noma ngithi la amanye amazwe angena ezama-observers. Kodwa-ke iZimbabwe is a sovereign country, okuyi-statement esivame ukuthi sisizwe nxa sokufika kuleso sikhathi ukuthi iZimbabwe is a sovereign country elemthetho yayo, ele constitution yayo, njalo elezimiso zayo zelizwe efanele ukuthi zilandelwe. Okuyizimiso zayo zena lezo ezilandelwayo eziyabe ziphethwe kakhulukazi kathesi nxa sikhangela sithi yi-leading party okuyizanu PF. So okungangokuthi nxa kungakaze kufike mhlambe impawu zokuthi kulodlame elizweni akusoze kube lula ukuthi kuze iSADC izingenelele endaweni yaseZimbabwe ngoba imphumela izabe isiyimphumela. Nxa kungabe kulohlupho sekungane kuyiwe ukuthi akuyiwe emacourt, nxa isidlule emacourt except nxa kulendlela etshengiselayo ukuthi noma iTCC noma izaphu noma yiphi iparty eyabe itshengisela ukuthi iwinile iyabe iwine ngemajini enkulu kube sekutshengisela ngaleyo ndlela noma mhlawumbe sekungathi sekufika enye indlela yokuhluthuna umbuso ngezinye indlela lapho engagcina isingenela khona iSADC. Kodwa yona imphumela yona ngokwayo angiboni ukuthi imphumela yona ngokwayo sekungaze kube khona into engenziwa yiSADC nxa kusafanele ukuthi ku-announce imphumela noma kusetshenziswe lokho okutholakaleyo kumphumela yokhetho.